Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 15 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulo muntu oyedwa obulawe COVID-19 kobulawayo izolo labangamachumi phose amabili ababanjelwe umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula lufeve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlongwa kaseko. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomuntu oyedwa obulawe COVID-19 kuleli izolo labalichumi lasishiyagalolunye ababanjelwe umkhuhlane. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili alamachumi amathathu lanye 231. Umufi ubehlala kobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abafunyanwe sebepholile isolo njalo bayisishiyangalombili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,055 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,640. Abalokhu begula bangamakhulu phose amabili 184. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubambe abantu abangu 38,351,539 njalo wabulala abangu 1,089,186. Omunye wabasungula ibandla leMDC umnumzana Esafu Mdlongwa kaseko. Umdlongwa ubikwa ebhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo izolo njalo inkundla yeZim Live ithi udliwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Umdlonga waba ngumqoqi weMDC wakuqala owayebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla u-organizing secretary njalo wake waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende. Umdlongwa ongubaba ka-Oskido umhlabeleli odumileyo kweli South Africa wasebenza kunkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe elilunga lenhlanganiso yezisebenzi iZCTU labo Morgan Tsvangirai oGibson Sibanda labanye bazosungula ibandla leMDC bebonke. Abasebenza laye abagoqela umsekeli kamkhokheli weMDC Alliance umnumzana Washman Ncube bathi umufi ubelungile njalo esebenza kuhle labanye. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga yena othi umdlongwa nguye owamkhuthaza ukuthi angene kuMDC.
Ngilokusana okukhulu lokulwa lokhu esikulwayo akusathulutho. Ngisho ngoba umdlongwa nguye umuntu wokuqala ukukhuluma nami wangizintuthu. producer kubaba uChangrai elokipso nesifanda noma kuphenya ngizozana lawo uyumuntu athelelo kwenkumbuzo ukuthi mhlanga selilahlekile ayisikho lokho esakusiya kwenda kulahlekahlusa lahlekasikile kodwa hhayi sisiphinda sihandasibuyele endimeni lapho yena umdlonga labo babudibisoni abahlukweni kuke ngasekho ukuthi ukuthi umlando usosaleyo dima esikhona ukuthi siphuthise lowo msebenzi umdlonga labosifanda labothwangirayo abeyedethi uqeli
khathesi nje sikhuluma ube sengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla
umdlonga esi njengoba sonke esaqalisa i-MDC savumelana oba kuthwangirayo uphathwe ngomkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyokuyela khonaphana lapho saqalisa khona safoma i-MDC alliance okuyitho ukuthi kuvele sikuyinjongo ukuthi siqalise ku-MDC ya-2000 yondane esaqalisana ngo-1999 umdlonga ube sengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho kade sesithatha khona ulwazi ukuthi nxa sesithe akusaboni ukuthi siya ngaphi sihlale phansi laye asibonini okwangaselandaba lokuthi akhonipese ukuba ngu-MP kumbesenetha kodwa kulesifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo uChangrai noGibson Shwanda awuthiya khona.
Umnumzana Albert Mhlanga, lilunga le-MDC Alliance. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission, ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu, i-democracy. Uhulumende wesule ama-by-elections ayemele enziwe mhlaka 5 kuMpalakazi esithi ayelakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumbiko ewethu leyizolo, i-Human Rights Commission ithe umkhuhlane lo usuyehlile kanti lo hulumente laye useekethise iziqondiso zokuvikela. Iphenjalo umzekeliso webandla leZANU-PF eliqhube ukhetho lwama-primaries kanye lokuvulwa kwezikolo isithi ukhetho lalo lungenziwa ngonanzelelo njengezehlakalo lezi kungabi khona ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umbiko walikhomishini uza ngesikhathi abanye abafuna ukuncintisa kuma-by-elections sebebambane lenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership kanye le-Election Resource Center baya emthethwandaba we-High Court ukuyawucela ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le-Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi bahlele lolu khetho. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaphambili lanxa uhulumende esithi usebambanise iholo labo lama-allowances e-COVID-19 ukuze imali le bayihole ibambene njalo ithe xaxa. Uhulumende wazise izolo ukuthi ama-$75 aholisa izisebenzi zakhe njengama-allowances aqondane lokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus asizabanjaniswa leholo kodwa bazawathola eyimali yeZimbabwe. Uthe lokhu kutsho ukuthi iholo likambalisi seliyi-$12,591.15. Kodwa ababalisi bathi le yiyo imali abavele beyithola nxa kuhlanganiswa i-COVID-19 allowance leholo labo. Ngokunjalo bathi akula mali abayengezelelweyo. Bathi bafuna iholo labo likhutshulwe lilingane le-$520 kungabalwa i-allowance ye-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula Hlabangana.
Akutshintshanga lutho. Into abayenzileyo kuphela yokusenzela imats. Basedele bathatha imali besivele siyihole 4300 leya bathatha 40% leyingene last week eyi-1600 bond basihle bakhonvetha le nostro yabo yaba yi-6102 so unga-edi nostro 6.1 u-edi 40% le abayifakileyo i-1.6 uso edale salari yethu i-4.3 bayenze kungazwakalinganiso sokule something abayenzileyo bona vele bangayenzanga ndifana lo muntu othi ule dola evele unika idola abesesithi hayi khathi sanisawunika idola sengunika i-100 cents. So I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifuna ukwenzela imats asifuni ukuedelwa inostro kwisalari yethu thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari isalari njalo ingelanostro hanti bashona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe sikhitshwa so inostro ingena ngaphi kanti kwisalari.
Lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini.
Ukuza senza sibuyele emsebenzini ukuthi basinike inkolo e-equivalent to i-$520 okusondela khonapho u-$520 kulokuthi badlale ngengqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okuzi-edela bayenze ngani kule nto engimangalisayo abayenzileyo into ekhona i-government ayenzanga lutho bathatha amapheni ba-ed imali zethu bakhiphe sebefakele nostrole kungani kule nto abayenzileyo kodwa kusalayo thina zilangenzi kungela nto ephutshayo siyibonayo sizakhontinua sihlezi ezindlela.
Unkosikazi nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo intengo yokudla lokunye okuthiyeneyo ezitolo ibikwa isilamaviki ingakhuphuki lanxa nje ivele iphezulu ingafinyelelwa ngabanengi. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kubangelwa ngumkambo wemali osemthethweni okhanya usubulele umkambo wensitha. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla le-MDC Alliance. UNdlovu uthi okungaphathisa umnotho welizwe yikuthi kusetshenziswe idola leMelika kuphela eleZimbabwe lifakwe eceleni.
Ibhondi kayisathengi lutho ezitolo. So lokho sokusitsho ukuthi i-buying power ebantwini kayikho, abantu abasenelisi ukuthenga abafisa ukuthenga, abasenelisi ukuya ezitolo bathole abakufunayo. Okunjalo nxa iningi linge nelisi ukuthenga kutsho ukuthi abakubhizinesi lanxa becharja ngedola leMelika becharja ngerandi labo kabasatholi imali ngoba abantu bengela buying power bengenelisi ukuzothenga. Yikho ke ungazithola ke izitolo zigcwele impahla zikhona kuthiwe hayi umnotho usumuhle umnotho usulungile impahla zikhona kodwa abathengi yibo abangekho ngoba abantu bengaholi bengela mali abantu abaningi kabasebenzi kuthi laba abasebenzayo bahola ke imali yena le engathengiyo bonot okokuthi nga kuyadolarayizwa ngokugcweleyo abantu benelise ukuthi bahole i-US dollar kumbe ama-rand kakhulu izisebenzi zikahulumende. Singabona ke umnotho wezelizwe uthuthuka njengesikhathi lesiyana sikahulumende omanyano isikhathi sika-2009 kusiya ku-2013.
Kodwa nxa sikhangele wona umnotho welizwe singathi kulobubelo na nxa siqathanisa lakhona okwesikuzwayo ukubana isisindo semali yeZimbabwe singani sesingcono.
Singathi thina isindo semali yeZimbabwe ibhondi nothi leyi kukhanya sizinzile okwakathesi kuqathaniswa ke le dola leMelika. Lokho kwenzakala ngoba uhulumende onguye ofixayo ukuthi exchange rate ibe njani ngama-auctions yena la besenzakala. Kodwa kakutsho ke ukuthi ke imali yeZimbabwe ke ilohlonzi ngoba thina siqathanisa uhlonzi lwemali le ngenelisa ukukuthenga ezitolo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-MDC Alliance. abantu abadilizelwe izindlu yikhansili yeshitungwiza isithi bakhe endaweni ezingaphandle komthetho babikwa sebethwele nzima ngoba bengasela ndawo zokuhlala. Abaningi sebebhanxele ezihlobeni lakubangane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza and Manyame Rural Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo.
Abantu bayahlupheka kathesi bangcindezelene kuhlobo bangcindezelene kweminye imizi lapha abacela khona ukufaka izinto zabo ngamva kwe-demolition zona lawo kumbe izindlu zabo sezidiliziwe. So thina njenge Chitungwiza and Manyame Rural Residents Association sisebenze ndawonye le Zimbabwe Human Rights NGO Forum sakijima saya ku High Court sa faka i agent court interdict sa misa uze ama demolitions lawa angayiphambili. So kwase kumiswa konke lokhu.
Izindlu lezi izakhiwe lapho okungavunyelwa khona yini njengokutsho kukamasipala?
Umunisipala wethu kakhulumi iqiniso kudaba lolu. Siyakwazi thina ukuthi manxa sikhangela umthetho i-Urban Councils Act, omunye umsebenzi okhona okamunisipala kumbe owekhansili ngowe-development control ukuthi manxa umuntu efaka i-structure yakhe engokheyo emthethweni, umunisipala kumbe ikhansili iyahamba iyomunikeza i-stop development order idilize i-structure yona leyo isaphansi. Kodwa lapha siyabona ukuthi umunisipala wethu walala emsebenzini wathiya izindlu lezi zaqina ezinye seziphelile, ezinye vele sezileminyaka abantu behlala kizo. Njalo abanye abantu laba indaba ekhona lapha enkulu indaba ye-corruption. Abanye abantu lapha sebenikezwa kudala amaphepha kamunisipala weChitungwiza, abaningi babo balamaphepha asuka kumunisipala weChitungwiza wona lo.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngowenhlanganiso yeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amane abelatshwe umkhuhlane wesihudo kobulawayo ngolwesibili la izolo. Kunakanelwa ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa ludubo lwamanzi. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kunenge osokufezwe nguhulumende lanxanje ebhekane lobunzima bezijeziso zenotho. Sobu isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio 7? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngakuthiwa lingabanhle ukuthi ilizwe lilemali ngasi yalidonethela imali siliholise. Ngokungathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngumzali lo mntwana okumele abhale form 6. Yamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada umthovu yethown. Ukufunda sokufana lokugada umthovu yethown ukuthi ahamba ku hyper uyaphindwa yeqile kumbe ukufunda uqala ufundiswe anduba uzahamba uyebhala imhloliso. Phela into eyenzakalayo le mina angazi ukuthi phele yena usacabangane yena kahle kahle kumbe
akasafuni bantu, usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa. Thina sihlale sifane sibuyele emuva leke bomzilikazi. Sasigqoka khona amabhetshi vele singazilutho. Even khona komzilikazi abantu babefundiswa ezinye izinto. Lokho kwakha akuyenze ebantwini ayi, ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona. Abantwana njalo basibamba inkunzi, sibhadela izimali. Kwathi sibhadala izimali yemntwana ongabhadalanga yeye kwathini kwathini sabhadala izimali zethu. Khona manje imali lezi esazibhadalayo abantwana bazange bafundi. Khathesi bafuna amanye ama school fees futhi bakomplaina ukuthi sibhadale. Angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo. Kodwa yena uyakubona yini ukuthi ama teacher into abakhala ngayo into bani. Ngoba ama teacher eqinisweni ama teacher ukuba njengo teacher kufana lokuba ngo cowboy. Ngoba khathesi u cowboy omunye osegwanda le uyahola i 30 US.
Njani basakazi, hayi mina ngiyaphila. Ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkandla. Wayesebenza emayadini eMorning Side kobulawayo ngomnyaka ka-1982. Ihlala esizinde. Maye khona omaziyo, ngicela angithinte enambeni esithi +267 7489 0537. Ngiyaphinda njalo +267 7489 0537. Ngiyabonga.
Yes, libingelele kumsakazi njalo. Khangelane lenhlupho zethu zomhlaba nezihlangane lazo inkinga zenu zabo corona, izinto ezisivalela impilo. Hey, siphila nzima abantu bakithi. Unzima lokho. Unzima sibili, ingazumbeni kubona ithi sodwa. Lina abanye embeni liyakubona. Esesihamba kanzima kanje emhlabeni. Izimota lazo sezidure ziyahlanya. Ngikhuluma ngindi yami imota sengize ngayibeka phansi. Ngoba hayi kunzima kuyafana lokuthi ngiyabembulala imota mahara. Ocethi bazalwane ebadala ukunje sihlangene umhlaba wonke. Singayenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso? Ngoba udubo lolu sokurongo abantwana ezikola abasafundi. Ibe sibakhalela thina abadala kusela ndaba. Mbingelele umsakazi, mbingelele enyathi kuvillage 4 komoyo, omoyo othethe umadube, omoyo kuvillage 4. Mbabingelele bonke ivillage bonke, omama onaphisi abaningi kakhulu abantu bakhona. Babingelele, mbingelele lomelane Ncube, mbingelele lomaster Ncube, mbingelele lo Elise Moyo othethe umelane Ncube. Ungabe inkosi ngathi kahlala lapho wonke village naphana, omama nakhethwe onamakhumalo omsipha otamkhulu. Mbabingelele bonke ngegama lenkosi namhlanje, inkosi mayihlale nabo. Ngiye mbingelele nawe ophethe umsakazi oyingqungquthela, hamba uzibonakalise ungaphela amandla ngoJesu into ihlala nawe. Nansi yakho incwadi ngidi zethembi.
Asazi madoda, babexotsha abantu bethemba ukuthi bazangena bona kuphalamende amakhuphe labomonzora labokhalipan phugeni, kodwa bazahlala iminyaka enale emibili emithathu ebelandelayo sekusiya ku-2023 emakale-election. Bangaphuma bonke baphele bathi du ngomhawu wabo ongafunakaliyo, umhawu usibile omubi. Baxotshisa abantu ephalamende, baxotshisa abantu ngaphi langaphi, befuna ukuthi lakuma-councillors befuna ukuthi bengena bona bahlale. Kinjani kezintombi lamajaha Studio 7 thina sikhangela izulu ngapha ngakithi, hayi lisibulele manje.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Uganda angene ngodlame ehofisini yebandla eliphikisayo ele National Unity Platform izolo kusehlakalo omkhokheli waleli bandla uBobby Wine athi ngesokwethusela ukubuyiselwa muva kwesizalwane zeCameroon yiMelika lapho ezincetshwe khona ubuphepheli sokuphehle imbono ehlukeneyo. Abanye bekusola lokhu kodwa kulabanye abakusekelayo besithi abantu laba bathiya bedale amacala ngakho kumele baphenduke bazethonisiswa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende waleli lizwe umnumzana Stephen Manuchin uthi kabone kusiba lokuvumelana phezu kwemali ekhangelane lokuphathisa abantu abaphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-COVID-19 lamabhizimusi amancane i-stimulus package kungakayiwa kukhetho. UManuchin emele umongameli Donald Trump uphakathi kokukhulumisana lomlawuli wedale lephalamende eleCongress unkosikazi Nancy Pelosi laye emela ibandla lakhe eliphikisayo elamaDemocrats. UManuchin uthi uhulumende ulemali engange 1.8 trillion kuphela engasetshenziswa ukuphathisa abantu laba lamabhizimusi. Kodwa uPelosi lebandla lakhe bathi kudingakala imali engange 2.2 trillion dollars. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana, umnumzana Muzobanzi Ncube, yena othi ukudonselana lokhu kulimaza uZulu odinga ukuphathiswa ngemali.
Okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama-Republicans lama-Democrats indaba yemali, and indaba yemali yiyo nje evele idefina umRepublican lokuthi umDemocrat umeleni. Ama-Democrats ngabantu abathanda ukunceda abantu, they focus more on social issues. So yikho befuna imali eningi le, I think khonapho kubo 3 trillion. And ama-Republicans ayisibo labantu abafuna ukuspenda nje imali, especially kuma-social issues. Uzuduthe sesiphombuni kobani izimali mahara njani njani uyabona abakufuni khonoko. Ama Republicans afuna kuthwe ziyaqhamuka impi kyaqhala somewhere lapho nyakutshelwa uyabona ama Republicans ekhipha i 10 trillion.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama Republicans lama Democrats lokhu ukuchoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende.
So kugcina ku-affecta kakhulu izizalo neze-America kakhulu zenezezi affectwe coronavirus abantu abakhitshwe emsebenzini balewa off for about 4-5 months now, and siyakwazi ukuthi okungama 1200 lokhuyana lokhu abantu bakugcina khona le kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili and abantu banida uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. I-politics kulapho ilahla khona ukuthi khona abantu bayabambelana izikhwili bona bezidlela ezindlini zabo kodwa kugcine ku-affect abantu bona ba, you know, izizalwane ezingelamali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe, you know, between yona iZanu PF labo Chamisa laba uChamisa anti yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard, omnangagwa bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi lizwe liye ngapi liye phambili yena uChamisa kafuni. So abantu abaye basebenjani asebehlupheka ngobani ngamaZimbabweans.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esidabuka kokapo esilobela kodwa esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kobulawayo izolo labangamachumi phose amabili ababanjelwe umkhuhlane. omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende umnumzana esafu mdlonga kasekho. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu idemokrasi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.